Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo lamhlanje ke ngo lesibili mhla ka 10 kumpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje izikolo zivuliwe lamhla abazali besithi babhekane lobunzima obukhulu ngenxa yesimo somnotho esilakho ukuphazamisa elakusasa labantwana.
Ezinye izitolo eziningi ezilento ezichiphileyo ezifana lamabhuku lokudla kwabantwana fayeboarding zitholakala amashopu la athengisa nge-USD abasayamukeli izigi.
Lanxa uhulumende ezitshaya isifuba ngokuthi imali yakuleyi entsha izigi izenzile njalo isilethe ukuhlaliseka kwezomnotho, iningi likhala ngokuthi intengo yempahla izitolo siphinde yakhuphuka.
Singalinganisa nje ebantwini akade bethenga ema-supermarket emakhulu, uthole ukuthi ubethenga irayisi 2 kg ngemali engamadola amabili kumbe amadola amabili alolutho, isidlula kwamadoleni amathathu, kwezinye indawo isidlule emadoleni amane.
Iningi lilindele ngabomvu ingxoxompikiswano phakathi komsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli lamhlantambama ePhiladelphia. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi akhulule untombazana ofundayo uNicole Chavata olokhe evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa kwakhe. Enamalunga ebandla le-CCC edlula amachumi ayisikhombisa eHarare mhla ka 16 ngenyanga kaNhlangula besetheswa icala lokuthi bengabangela udlakela ngoba beqoqa ukutshengisela. Inhlanganiso yabafundi ezinasu yona ithule umbiko isithi kusobala ukuthi uhulumende ufuna ukunyathezela amalungelo abasakhulayo njalo kufanele uChabata akhululwe ngokushetsha ngoba izikolo zivuliwe lamuhla lapho okumele ukuthi ngabe uyafunda khona. Inhlanganiso yababalisi ARTUZ yona ithi umbalisi umnumzana Hontongwa laye ngomunye wababotshiweyo okufanele ukuthi ngabe uyafundisa lamuhla. Bathi ugogekile njalo walahlekelwa lunyawo aye lusebenzisa ngesikhathi betshaywa ngamapholisa. Kusenjalo izikolo zivulwa nje abazali bathi babhekane lobunzima obukhulu ngenxa yesimo somnotho esilakho ukuphazamisa elakusasa labantwana. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi kuqala ithemu yesithathu lamuhla ilizwe libhekane lobunzima obukhulu ngenxa yesimo somnotho. Okunje idola lakuleli eleziki liqhubeka lisiwa isisindo njalo izikolo eziningi zidinga ukuba abazali babhadale imali yesikolo ngedola leMelika. Abazali abaningi bathi iholo labo alikhutshulwanga kodwa izikolo zilokho zikhweza indleko zifuna ukuba ihambelane lentengo yempahla. Abazali abakhulumele Studio 7 baveza ukuba ukuvula kwezikolo kwethemu yesithathu le sokubashiye bemadolo nzima ngenxa yesimo somnotho. Omunye wabazali abakhulumele ntathe lezindaba ngumnumzana Makhosi Mdlongwa isakhamuzi seHarare.
Kusithamulile kakhulu ngoba ezinye izitolo eziningi ezilento ezichiphileyo ezifana lamabhuku lokudla kwabantwana fayeboarding zitholakala amashopu la athengisa nge-USD abasayamukeli izigi. Njalo nxa uthenga ema-supermarket la amanye siwajayele intengo yezigi ingani phezulu kakhulu.
Umdlongwa usekelwe ngumnumzana Cuthbert Sibanda othi ukukhuphuka kwentengo yempahla akuhambelani leholo njalo kuphazamisa ukubhadalela indleko zesikolo.
Kulezinye ke izikolo ezithi zona bhadala ingxenye yakhona ngamadola eMelika enye ingxenye ngamazikhi.
Umnumzana Mlungisi Mabhena uthi ukuwa kwesisindo semali yezikhi sokubangela ubunzima ekubhadaleni imali yesikolo yona edingakala ngedola leMelika.
Thola ukuthi abazali abaningi abayitholi i-US dollar njengokuthola abenza khona izigi. Kulaba abathola ama US dollars balokuthi bayitshintshe ngentengo engani phezulu becine sebebhadala amazidi lawana.
Umzali unkosikazi Nomathemba Mleya uthi kala lwazi lokuthi abantwana bakhe abathathu baza kwenelisa ukuqeda isikolo kumbe ukuzehlula phambili.
Ukuvulwa kwezikolo yinto esisindayo kakhulu. I-mental health zethu azimanga kahle ngoba uthola ukuthi imali yonke eyabibekiwe sesihambisile abantwana ezikolo. Akukho lula sibili ngoba intengo yento zonke iyabikhuphuka. Ngapha thina siyabe siphethe amaziki. Izigi leli akusiyo yonke indawo laphela amukelwa khona.
Kodwa okhulumela uhulumende kugaja lwezemfundo umnumzana Dawunkana Ndoro uthi uhulumende uyazazi indubo ezibhekane labazali esithi abangela imali kumele babhalise phansi kwenhlelo zikahulumende.
The Ministry of Primary and Secondary Education encourages community members including and especially community leaders, parents and guardians of school going children.
Ugaja lwezemfundo lukhuthaza uzulu ukuba ancinde uhulumende. Lokhu kuzanceda ukusekela imizamo kahulumende eyokuncedisa abantwana laba.
Sivulwa izikolo lamhlanje inhlanganiso United Nations Children's Fund UNICEF yethule umbiko othi kulabantwana abafika 500,000 abangayi esikolo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare uMndondolozi Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi kuningi eleZimbabwe elingakufunda kwele Botswana ekuthuthukiseni impilo yabantu ngemali etholakala kwezemvelo ezifana lamatshe aligugu amadayimana. Lokhu kulandela ukuthi ele Botswana lithole ilitshe eledayimana elesibili ngobukhulu emhlabeni jikelele. Njalo umongameli Mokgweetsi Masisi walelo lizwe uthi baziqhenya ngokuthi imali etholakala ekuthengiseni amatshe la isetshenziswa ekuthuthukiseni ilizwe. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarlon khona le kwele Botswana.
Ngemva kokuba ele Botswana libike ukuthi selitholele lidayimana, umongameli Masisi uthe ilizwe lakhe liyaziqhenya ukuthi imali evela kwezemvelo isetshenziswa ukuthuthukisa impilo kaZulu. I-diamond elisanda kutholakala kwele Botswana lesindo samakarati aphosa bezinkulungwane ezimbili lengxenye, i-2,492 carats, lingelesibili ngesisindo umhlaba wonke jikelele ngemva kwelenjiwa emgodini weKimberley kwele South Africa ngomnyaka ka-1905. Umnotho weBotswana ugxile kakhulu kumadiamond, ilizwe leli lingelesibili ngemva kwele Russia kubhizimusi yokwemba amatshe aligugula umhlaba wonke jikelele. Ngenxa yamadiamond, ele Botswana lasuka kuba ngelinye lamazwe amahlanu ampofu umhlaba wonke jikelele ngomnyaka ka-1905. 1966 lakhuphuka laba lilizwe elinothileyo uma liqathaniswa lamanye asathuthuka kwele Afrika. Indlela ele Botswana eliqhuba ngayo uhlelo lokuhlela imali evela kusikhwama semvelo isibone ingcwethi kwezomnotho kanye lezombusazwe ziwuqathanisa lokusetshenziswa kwemali evela kumadayimani eZimbabwe. Ele Zimbabwe lingelesikhombisa emazweni ayimba amadayimani umhlaba wonke jikelele, kodwa abafana lomnumzana efidlela Ncube yena ocubungula ezombusazwe bathi kuningi elingakufunda kwele Botswana.
Engakufunda kakhulu yikuthi akufanelanga kube le corruption, akufanelanga kube lokweba, akufanelanga ezemvelo zisetshenziswe ukuthuthukisa abalutsha abasezihlalweni abaningi basale besebuyangene. Ngakho ke iZimbabwe nxa ingalandela khona lokho okwenziwe yiBotswana, lamanye amazwe omhlaba asebenzise ezemvelo ngendlela efaneleyo sizathuthuka njengelizwe. Kuyadingeka kwenziwe masinyane ngokuba okwamanje ezemvelo ezembiwayo zisetshenziswa ngabalutshwane ukuba badle bona labantu ababo.
Ngokucubungula ngezomnotho ekwele South Africa uSkhica Mfundo Calls Ndlovu uthi ele Botswana lilenhlelo esicacileyo ezokusetshenziswa kwezemvelo.
IBotswana yilizwe impela elikhaliphileyo. Sibona laphana engathi mina i-value chain, i-skills transfer, i-expertise, i-value preservation, konke lokho sokuseBotswana njengamanje.
Umnumzana Ndlovu uqhubeke sithi indlela le Botswana liphatha ngayo udaba lokuthi kususwe isigodlo sokuhluza amadiamond eAntwerp kwele Belgium sifakwe kwele Botswana isibonelo sokuthi ilizwe leli zimisele kangakanani ukuthuthukisa umnotho.
Ngaleyo ndlela ke yes, siyavuma ukuthi amazwe kuningi abangakufunda from kwelaseBotswana mayelana ngendaba yokumanage amadayimana lokunye nje okuhambelana nezomnotho, ngoba ilizwe leBotswana siyalazi ukuthi yilo ligijima phambili ma kukhulunywa ngezomnotho. Yilo nje elilalokho abathi i-GDP per capita ephezulu kakhulu
ELeBotswana likhangelele ukuthengisa idayimani elisanda kulithola ngemali ephakathi kwezigidi ezingama-40 kusiya kwizigidi eziyinkulungwane $40 million kusiya ku-$100 million. Imali evela kumadayimani yiyo iphethe umnotho weBotswana, njalo isebenza ukuthuthukisa kufana lenhlelo zempilakahle, ukwakha imigwaqo, imfundo yamahhala yesikolo sikahulumente, kanye lokubona ukuthi uzulu ulamanzi ahlanzekileyo kanye lamagetsi. Noma nje eleZimbabwe lililizwe lesikhombisa kuluhlu lwamazwe ayemba amadayimani umhlaba wonke jikelele, kulokukhonona ukuthi kulutshwane kutholakala ekuthengiseni amatshe la okuthuthukisa impilo kaZulu. Wayengumongameli omunye umnumzana Robert Mugabe wake wethusa abaningi esithi izigidi lezigidi zemali efika i-$15 billion yayivela ekuthengiseni amadayimani ayenjiwa emarange yanyamalala esikhwameni sikahulumeni. Ngunkosi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kweleBotswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, obesitheswa icala lokubulala uRebecca Cheptegei weUganda owayeyintshantshu emdlalweni wokugijima ubikwa ibhubhile lamhla kulelo lizwe, kutsho isikhulumeli sesibhedlela abekade eselatshwa kuso. Obhubhileyo ngowayethandana loRebecca, njalo ubikwa wamthela ngamafutha epetrolo wasemtshisa kwathi laye lamuhla wabulawa ngamanxeba awatholayo ngalelo langa. Kubiphatha amandla zePalestine zithi ele Israel lihlasele indawo lapho ebekulabantu abaningi abePalestine abasuswa impi eGaza, kwabhubha abantu abangamachumi amane kwalimala angamachumi ayisithupha. Kodwa ele Israel liyala ukuvuma ukuthi yilo ngempela nambisithe abanye abeqembu leHamas yathi abantu makhaza. Lanxa ukhulumende ezitshaya isifuba ngokuthi imali yakuleli entsha iZimbabwe Gold iZiG izinzile njalo isilethe ukuhlaliseka kwezenotho, iningi likhala ngokuthi intengo yempahla ezitolo isiphinde yakhuphuka. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Amabhizimusi amaningi abikwa ekhuphule intengo efuqwa yikuwa kohlonzi lweZiG kanye lokuvulwa kwezikolo ukuze athole inzuzo. Nanku phela zinenge imfanelo zabafundi ezigoqela ukudla, amayunifomu lokunye okuchiyeneyo. Nansi ingcwethi ecubungula ezenotho lenhlala kahle kaZulu umnumzana efidlela Ncube esipha imizekeliso.
Singalinganisa nje ebantwini akade bethenga emasupermarket emakhulu, uthole ukuthi ubethenga irayisi 2 kg ngemali engamadola amabili kumbe amadola amabili alolutho, isidlula kwamadoleni amathathu, kwezinye indawo isidlula emadoleni amane, kwezinye indawo kusiya ngerayisi yakhona njalo ungathola ukuthi isemadoleni amahlanu. Lokho yinto ithola ezintweni eziningi abantu abagxile kuzo abaphila ngazo, sezikhwele kakhulu kazisathinteki. Kanti ke khona lokhu kuhamba le mpilo yobuyanga, impilo yokungasebenzi, impilo yosizi, kwenza ke impilo yabantu benzima kakhulu kulalokho kade kuyikho khona.
Ngenyanga edluleyo ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimstats lukuvumile ukuthi ngempela umnotho kawumanga kuhle ngoba intengo ikhwelile ngisho langedola laseMelika, okuyinto engavamanga. Ukukhwela kwentengo lokhu kuthwalise abantu abaningi nzima ngoba ilizwe libhekane lendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu, okutsho ukuthi ngisho lasemaphandleni abantu badla imbuya ngoluthi ngoba abalalutho eziphaleni. Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust.
Emakhaya abantu abaningi abalalo idola leMelika, uzafumana ukuthi bonaba abantu abasebenzisa izigi yibo asebesenkingeni enkulu ngoba intengo ngedola leMelika ihlezi ikhona phana, kodwa kukhuphukileyo izigi ngenxa yokuswela amandla. Ufumana ukuthi abantu abaningi abasenelisi ukufinyelela intengo efakwe ngemali yeZimbabwe kumbe ngithi ngeziki kungakho ke kudala ubunzima obukhulu kakhulukazi kudala ubunzima obukhulu okugcina sokusenza ukuthi imadlana abantu abalayo endlutshwana wena leyo ingasenelisi ukuthi ithenge izinto ezimqoka ezifana lokudla
ngesikhathi uhulumende esethula imali yeziki ngomabasa idola lemelika elilodwa lalilingana lamaziki alitshumi lantathu emkambo kahulumende 13 kodwa kathesi idola lemelika elilodwa selithengwa ngamaziki alitshumi lane 14 emkambo wensita kona idola lemelika elilodwa lithengwa ngamaziki asuka kwangamatshumi amabili lanhlanu 25 kusiya kwangamatshumi amabili lasishiyangalombili 28 okukhomba sobala ukuthi ngempela izinto kazimanga kuhle ngokutsho kwengcwethi kwezenotho. Umcebisi webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana Persistence Gwanyanya, utshele iStudio 7 ukuthi ngempela iziki silahlekelwe luhlonzi thize kodwa uthi lokhu kwenzakale emkambo wensitha kuphela iblack market.
Umtshayi waSimba kwayiphika pha izigi kwayiphika kumsika mtema asikwayiphika.
Ukuwa kohlonzi lweziki kwenzakale emkambeni wensitha kubangelwa luhlelo esilalo njengohulumende lokuthi imali ibe nengi emphakathini. Ukusuke kwaba lomthelela odlula lowo owawukhangelelwe yilabo abaphethe imali. Ngikhuluma nge-de-dollarization yenzeke ngesikhathi esifitshane kulaleso esasisikhangelele. Yikho esasikukhangelele kodwa kusuke kwadlulisa amalawulo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi injongo yakhe ngeyokuthi kusikhatshana esilandelayo uhulumende esule idola laseMelika kusetshenziswe imali yeZimbabwe kuphela kodwa ingcwethi zithi zizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamili Nkomo.
WezeMelika iningi lilindele ngabomvu ingxoxompikiswano phakathi komsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump oweRepublican Party abancintisa kukhetho lokudinga umongameli abazadibana lamhla ntambama ePhiladelphia. Le ingxoxompikiswano yabo yakuqala kumkhankaso lo njalo ingcwethi zithi ilakho ukuveza ukuthi ngubani onganqoba. UThabo Kancube weStudio 7 usethulela lolu daba oluqoqwe yintatheli izindaba ye-VOA u-Anita Power.
Kubandla leRepublican Party owayengumongameli umnumzana Donald Trump uzama ukubuyela esikhundleni sokuba ngumongameli ngemva kweminyaka emine. Kubandla leDemocratic Party umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris usanda kungena kulomncintiswano njalo uZulu uyazibuza ukuthi uzakhethwa na ukuba ngumongameli. Ingxoxompikiswano yabazangena kukhetho lukamongameli zaqhutshwa namhlanje kulandela inguquko ebekhona kwezombusazwe lokunye ikhanya sengathi iza kuba nzima. Ingxoxompikiswano kaTrump eyokugcina yakhupha umongameli Joe Biden kulomncintiswano ngemva kwamaviki ambalwa. Mnumzana Biden wazisa ukuthi akasoze ancintise kukhetho lukamongameli wadedela umsekeli wakhe unkosikazi Harris osezahlangana lo mnumzana Trump namhlanje. Kodwa ingcwethi zithi ingxoxompikiswano le iqakathekile kakhulu njalo ilakho ukuthiya abaningi sebekhethe ukuthi bazavotela bani ukukhetho lukamongameli. Ababili laba abaza le mibono etshiyeneyo kule ngxoxompikiswano, uTrump uthi umongameli Biden uhlakaniphile ukwedlula uHarris, ngakho uthi lingxoxompikiswano iza kuba lula kuye.
He is a smarter person than she is. Oh, they're waiting for the debate.
Uhlakaniphile ukwedlula uHarris ukuthi bayimelele lingxoxompikiswano.
Nangu uHarris ekhokha umoya ngesikhathi elungiselela lingxoxompikiswano.
Look, it's time to turn the page on the divisiveness. It's time to bring our country together, chart a new way forward.
Sekuyisikhathi sokuthi sichiyane lokudonselana njengelizwe. Somele sibambane sakhe elakusasa.
Ingxoxompikisano ka-Trump lo-Biden ngonhlangula yabukelwa ngabantu abedlula izigidi ezingamashumi amahlanu 51 million lapha eMelika. Ingcwethi zikhayelele ukuthi baningi abazabukela ingxoxompikisano njalo eqakathekile kakhulu kwababili laba abazangena kukhetho lukamongameli. Ofundisa ekolitshini le-Wake Forest University uMnumzana Nate French uthi ababili laba kuzamele batshengise ukuthi bayenelisa ukukhokhela ilizwe.
Trump has to prove that he can be president. And he has to prove to a lot of the people who are looking at him that he can be as assertive and as aggressive as he wants to be
Trump, without being rude. He's going to try to get anybody that might not be currently on the Trump train. Njalo kumele atshengise abantu ukuthi uyenelisa ukuveza imbono yakhe engathuki. UKamala Harris laye kumele atshengise abantu ukuthi uyenelisa ukuziphatha njengomongameli, ukuthi uyenelisa ukuhlasela kanye lokuzibamba. Kumele aveze ukuthi uyenelisa ukwehlukanisa imbono yakhe lekaBiden. Kodwa elokhu elandela okumelwa libandla lakhe.
Abaphatha lingxoxompikiswano bazabuza ababili laba imibuzo ngendaba ezimqoka ezifana lenotho, amalungelo abesifazane abazithweleyo, ubudlelwano lamanye amazwe phakathi kokunye. Ababili laba bazaphiwa usiba, iphepha lamanzi kanye lemizuzu emibili eyokuphendula imibuzo. Umnumzana Jeremy Suri ofundisa e-University of Texas e-Austin uthi ababili laba bazathola ithuba lokupha uZulu imibono yabo. Ingxoxompikiswano le ikhangelelwe ngabanengi lapha eMelika. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA u-Anita Powell, lalethulela yimi uDabo Kancube owe-Studio 7.
Dala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo live job. Maviki wonke ngovulo kusiyango lesihlalo. Sihlaziya kwenzakala elizwe lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube ontanga, let us connect and network kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana loJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani.
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Okwamanje sengelichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, basakazi, siyabonga ukusithulela indaba ezimqoka ezenzakala eZimbabwe. Isimanga engilaso ngesokuthi kathi ubaba uMnangagwa njengalokhu uhlale phapha njengenyoni. Kaluboni yini udubo olukhona eZimbabwe? Kakuboni yini ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe? Udla malini yena yedwa ngelanga? Bangaki abantu abalala bengadlanga? Zingaki izibhedlela ezingelamithi? Zingaki izikolo ezidilikileyo? Imingaki imigwaqo edilikileyo engahambekiyo? Ukuthi kulungise imigwaqo, kulungise ezinye izinto nje, umsebenzi kuphapha njengenyona omdala. Hayi, umdala wehluleka. Hayi, ngakuya ngami ngakuyachiya phansi nje omdala, sekhathele. Ngakwazi ufunani futhi kuloko ephapha njengenyona, ephapheyele, izinto zonakala elizweni.
Studio 7, kwa Studio 7, ama audio afunda, ama audio kufunda abantu abawani every time kufunda abantu abawani, tina banyo vila wito afunda. Sasa senda sasa katala, asazu kitu ajano, wakuluma abantu abawani, deyidi umuto wano yawe kulumi. So kutipa senda kupi, asazu, so kutu ya kitu kutu kufunda abawani.
Studio 7 linjani wala lili la basara zivetu hai, tanda njoguli wongi zindaweli setila zona izi ngatatila ngoti. Leso tando kupawula indaba yaseZimbabwe le. Hey, hayi uhulumende lo siyambona sikuthi uyakhahlameza abantu ukugumeza uZulu, abantu babotshwa, abelungelo loluntu babotshwa, intathele izindaba zayethuselwa, kuthi ukuthi vele na uhulumende ongathandi abantu bakhe elizweni, uhulumende nje ofuna ukuphila ngokuhlukumeza abantu. So hayi kodwa kuzamphelela. Kuzamphelela lo mgabe wayenza njengayo so, wacina kumphelela. So abantu vele sokusitha abantu beZimbabwe bayabambana beqinisele, behlebe higitshe impela bevalile ize belikhiphele lidetectele ngumnanga. Kakolele umuntu umuntu ophila ukuthusela abantu shu hayi bo sacothi uhulumende ke eke hawke labantu abantu ba kanti uthi wavotelwa ngabantu so akahloniphi ilungelo lomuntu ezizikhazi zabantu engaphoko ukuthusela abantu ebopha abantu
sanibonani basekazi abantu be Studio 7 labalaleli bonke baka Studio 7 alisafundile kule nsuku ama audio ami mina mangazwa umabutho moyo lo okhulumayo kade umhleli kuliphi ilizwe okhuluma ngu Alec Nyaka uthi uhleli kuliphi ilizwe abantu behlupheka kangaka behlunyezwa kangaka bebothwa masayana betshontshwa masayana bethotshwa masayana athi yena akula kuhlukumeza yeyidemokhrasi ebala into angazaziyo angakwazi nesikolweni wahamba wafunda kuhle kumbeli abantu bafunda ngezigodo phela umafunde ngomuthi awuthengisa ingqondo yakho yikho kwenziwa ngomabutho lapo abayibona into enje umakhelwane babo bayahlupheka kungafana duzela yena uyadla uyashuta uthi umuntu ulandile kalandaba ngumbuso bani onjalo ngumbuso bani asiyonto yalwelwa emsindeni kwalwe ukuthi abantu bonke bakhululeke abantu bonke bathole ngokufana uthi ungananzelela abantu abatholi ngokufana ngeza sokuthi kulabanye aba-opposite labanye angikwazi so kuyamangaza kakhulu amandebela akithi impela
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezethu ezithi +12024650318 lingasebenzisa yonalo inombolo nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke inombolo ethi +12024650318 umdlalo we Africa Cup of Nations qualifiers owe phakathi kweZimbabwe leCameroon usanda ukugqitshwa uyaqhubeka kathesi ngoba sebephiwe esinye njalo isikhathi sokuthi bedlale bekungu 0 ka 0 ngoba sibona njalo ukuthi umdlalo lo udlalelwe enkundleni yeKampala eNelson Mandela Stadium khona ngale ke ngoba kungelankundla ebefanele ukuthi kudlalelwe khona kwele Zimbabwe ngakho ke sebenikwe i-extra time ngoba umdlalo wena kufanele ukuthi ngabe usuphelile kuyi 0 ka 0 luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula ukuvulwa kwezikolo lamuhla. Iningi labazali likhala ngokusilela kwemali njalo zikhangela ukuthi impahla eziningi sezikhuphukile kanye lembadalo yama-school fees. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Lanxa uhulumende ezitshaya isifuba ngokuthi imali yakuleli entsha eyezig izinzile. Kodwa intengo yempahla isikhuphuka. Oliver Lelisayo yimi uzithandekele Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amurere.